ye ungakhangela umgabe umgabe ebefana lobaba lwana o-abusive emulini yakhe ebantwaneni bakhe nxa ephuma esiya ebhawa lubaba ungubaba ofika athengela abantu utshwala abawusisinyama abe ngumuntu omuhle kakhulu bamthande abangasibo bemuli yakhe kodwa bemuli yakhe bekhala ngaye imuli itshebake ngembhida isenzani yikuzathola ukuthi amazwe e-Afrika nxa umgabe ephuma esiya phandle ekhuluma bebemenza-ke indoda emadodeni bemenza iphani Africanist ikanti yena ekhokhela abantu bakhe bezimbabwe ngocungu yikho-ke umalema singeke simsole uwazi isayidi kamgabe naleyo ukuthi ebefika kibe ngomngane abawusisinyama abathengela utshwala bebesithi hhayi mgabe indoda emadodeni kanti thina esikwaziyo owaqeda abantu bakithi ngegugurawundu waqeda abantu bakithi ngendlala umrambathwina abantu banyamalala waba lo wabulala le economy izinto zangathengiwe waswelakala imali elizweni yagcina sebenzisa imali yamanye amazwe siyamazi ucuku lwakhe yikho thina silandaba laye kasimboni njengehiro kodwa-ke abaphandle kwelizwe lezimbabwe bamenza ihiro ngoba bebona ingazathi ebengumuntu obemela-ke isizwe se-Afrika kanti hathi nje singathi bekuyikufeka kuphela kodwa ngubaba o-abusive thina ezimbabwe esiphathe ngocuku olumangalisayo.
Siyabona ukubana umnumzana Malema uthi yena imbali kamgabe kumele iphathwe ngokuhlonitshwa ilizwe lomhlaba jikelele. Njengoba usitsho wena ukubana abantu bambona engumuntu owayelungile, lokho kuthiwa nguMalema akusoze kube yikho yini esiza kuthiyela abantu abethu kube yindlalifa yabo kumbali kamgabe?
Imbali elizwe leZimbabwe kumele iqondiswe ngoba ungakhangela izingwalo zonke ezeZimbabwe umgabe zimfaka esigabeni sokuthi uyihiro walwela ukukhululeka-ke kwelizwe leZimbabwe ikanti eqinisweni kayisikho okwenzakalayo khona lokho umgabe ngumuntu wanxuswayo ukuthi azojoyina ezombusazwe yikho-ke sithi thina kakulungiswe-ke ihistory yaleli lizwe kwazakala ukuthi umgabe wayigada ihamba engakwazi lapho esuka khona lalapho eya khona kukubusa kwakhe kuhluphile yikho limbone-ke lo mhlaba ewuthatha esebona ukuthi ibandla le-MDC-ke selizamnqoba-ke ekhethweni abantu abasamfuni-ke wasethenga-ke abantu ngokuthi sethatha umhlaba kodwa kwakuyinto ebevele ingekho-ke kuhlelo lwe-ZANU-P F yinto esiyazi yayisehlelweni lwe-ZAPU ekhokhelwa nkomo yikho-ke kumele-ke kuqondiswe-ke khona lokho-ke ihistory imbali elizwe lelo kodwa-ke ngapha emhlubulweni omandebeleni-ke abantu siyamazi umgabe ukuthi ebelocuku olungakanani siyamazi-ke ukuthi abengasoqhawe ebengumuntu obesihlukuluza ebengumuntu waqeda abantu bakithi ngombhuqazwe yikho-ke hhayi kutshintshi lutho ngabe kutshiwo ngumalema yebekuhambe ukhulumile-ke njengomuntu obevakathile vakathele imuli kamgabe bekumele akhuluma amazwi abazawathanda ahlabuse kibo kodwa-ke thina-ke umgabe simbona njengombulali waqeda abantu bakithi akulanto enhle esiyibonayo kumgabe akulanto enhle esingayikhuluma-ke ngomgabe lanxa kuthiwa-ke umuntu ofileyo akumelanga kukhulunywe kubi ngaye okuhle-ke kakukho esingakukhuluma ngayo umgabe.